izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezithiyeneyo zithi amabele asethile njalo lezifuyo kazisenamadlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo nguhulumende lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni seNduna uMathupula eJolojo uthi babhekane lendlala enkulu.
Angathi akunzima semasimini vele akula izinto emithi ngozaphuma lebhaketi litho litho lizinto zonke lezifuyo endavaka inzima sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona ngoba lapha elizweni lakithi leli sibekunzima silapha akhanke lehulumende yethu vele alayo vele ayilandaba nabantu yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela ukuthi ikwazi ukuthi mina yini engivusayo engikhangele izimpade yami kodwa hhayi izinto yonke le mali ukuthi itholwe nje imali ukuthi ngingathenga impuphu impuphu la isidura 50 kg yoma 500-600 yonke hhayi vele kunzima ukuthi sizayenze njani vele asikwazi lani ngalo mzeli yakhwanisa ukuthi lani sikuncedise khonapho uma singathola abantu abasincedisayo shoa lincede elizweni lakithi leli akula plane lokuthi singayizani khonapho umuntu ake eshiyele ekhaya engayenzi lutho lokuthi itholwe njengama-peace job vele akula peace job engayithola ungayithola kubani i-peace job ngoba yonke abantu sebesebenzela impuphu kugcine sokuthi ayiyeba abantwana besindebeleni yabafundi kade hhayi sitshaywa isimo selizwe lakithi yilo into ezitshayayo asikwazi loko ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyilule lizwe nxayakhalapha izindlu lapho elizaze liye kuna khona silime next year indlala isitshaya kusukusela kathesi asikwazi vele lokuthi sizaphila njani sizayenza njani okwethu xa sesikhangeda unkulunkulu kuphela ngeyokwazisa ngeke sesikhangele kuyo kuphela
selike layibona indlala enje selokhu lazalwa lina
angaze ngibone loku sukuzela kwabokhokho le kodwa kimi mina hhayi angaze ngibone loku okuthi kuyaswelakala izulu okuthi umuntu ethole nje iphakede ngitsho ngisho emasimini angaze ngibone ijini vele i-5 litre 5 litre kona lowe wathi kumbenamse umuntu kwathi ngihlobo phela kulahlobo sokuthi umuntu kwathi ihlobo ngitsho ngithi sale ukuthi vele kona kwavele mbele nje mpongo ukuhlala vela ngikwazi ukuthi ngayenza njani la ngiyachisa unzima ngiyuthani kodwa kuzathi ngani kumili lisizo zathi kodwa basho ukuthi vele akusena ukuthi kusakuthi ukuthi koko okazele lesizwe zayo sezichuka vele yase sichuke ukuthi sikhala kiyo yonke into ekoko ekukudla ukwezifuyo konke akula ukuthi mina vele singaba mbasi sithiyena
phela-ke kuhulumende sizeukuthi isicelo sakho sithini
uhulumende sivila ingenele sivile incedise sivile kuyake ukuthi uzweni lakini sayo siphezu kwehlobo manje kwalo nyaka akunzima kunzima sivile vele asikwazi ukuthi sisaya njanjani ye kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya ukuthi vele ngekhaya kwakusazwanani ngoba kusola lo uthanda omuntu kathi kwamkeza ngoba abantwana bakhangele ubaba ubaba uhlezi na ekhaya kayenzi lutho ukuthi kuyisho kuzahamba akula lutho olungahamba
kuyakhala njalo umnumzana Taimo Mpofu ohlala eBolilima East
esigabeni sakho sinyama lapha indlala esibhekela inzima kakhulu ngenxa yokungani kwezulu ukuthi abantu abaningi abazange balime babadube abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga ngeke sithi lake lana kumbe njani alinanga izulu emadamu kakulalutho awulamanzi angenayo le mfula ayizange igeleze edube okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane le ndlala enkulu kakhulu ngenxa yokuthi abantu kusenesi sigaba kumbe kwenale indawo abantu ngokuningi bebe-rely kuthini badla ukudla okuphuma emasimini so pho-ke lo nyaka kakulalutho olutholakeleyo luphuma emasimini okungangokuthi abantu babhekane le ndlala enkulu kakhulu nxa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlansi ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezinye izindawo izidumbu zendlala yonyaka zingabonakala ziphuma emakhaya labantwana kubona baye ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuzaba nzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga ayijike engadlanga kuyake kunzima kakhulu lokufunda vele kuyake kungafundeki lokuhamba kambothi kungakwaniseka ukuthi umntwana ehambe kuseleso simo esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule utshani bahluka baphula baphelela khonapho phansi inyamazana ziyabuvuthuza nje kunjalo kubuncane sekuphelile lasemanzini amadamu kangangenisanga amanzi kakulalutho sikhuluma nje amanye amadamu aloku acile ukuba namanzi nalana amanzi ezulu lalaftof last year so kwenzakalayo ukuthi kudaka lodwa amanye amadamu vileka lamanzi totally ngoba inyamazana sizazibona lazo zisifa inkomo ekunzima kakhulu abantu besikhangelele ukuthi ngeke mhlawumbe abanye bazancediswa ukuthengisa izifuyo phoke njengoba lazo izifuyo zakona zizabe zicakile zivulawa indlala njalo kunzima indlala lonyaka leyi
sibi isimo samabele elopane njalo lokugugudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengelakudla ezindlini umnumzana Move ngiqelisa Ngwenya ngomunye wababhekane le ndlala
bekukhona futhi khona esondisi lopane dalwa wawudume ngethimba manje ngathisi kakusaka lapho wabantu abafika khona isigodo so nala bethule khona amatete okulima imidida i-transpeli sayile kwavuthuzeka akula lutho emasimi layo siwathembile kathesi kuthile vele akula kubatshayile abadala kakula nto abaphila khona sebengathemba labo bala bantwana basemazweni ukuthunyelela nje i-remithi ukuba bangaphila kangcono
uhulumende uthi uzakwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhosi wonke ezabelweni ezithiyeneyo asethile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isihlakalo se-El Nino.